okuqala ukuthi kulezi zimbili okuqala ukuthi yena umgaba bekwenza laphana ubezama ukuchatha ukuthi obugwelegwele bakhe bungabonakali lulu ukuthi akuyathi imali yonke leyo ithetha ngokuqala lokho okwesibili umgabe uvele okunye ungathi ubekhohlwa ukuthi impilo izafika abe zagcina khona so-ke kathesi sokuthenziwe ukuthi abantu babone ukuthi babone ukuthi umgabe umuntu onjani umuntu obethanda amandla ethanda ipowa yokuthi ubenandi nxa indelezane ezifake elizweni lezano abantu bezano bazaqhuba bebelomsapota kodwa kathesi nangu phela usefile usegcekeni ukuthi kathesi nxa impadlanana kuthiwa sebizweni lezano kutho ukuthi imuli yakho isiluza so-ke phakathi futhi khonapho uhlanti ungahlangani bhaa ngoba yibuthutha bona ba okuthi asithathe imali yakhe akuye alahlekele imphakathi engelena yibuthutha kodwa njalo okunye kuhle futhi ukuthi nxa ezizamlahlekela vele umbuzo yokuthi nani imali kwayevele eyithethe ngayo yikho phela okuthiwa umcineni ungazi bona ungalihlakaniphile kodwa sithathile isikhathi lapho uzabonakala ukuhlani bakwakwakuko so mna yikho ngikunazekelayo ngomgabe
kodwa bakhona abathi umgabe wayengaso muntu ohuquluza inotho abanye bakhe ikakhulu unkosikazi nguye oyekhanya enguye ofuna inotho yikho sikubona lapha ngendaba yendlu le kungaba kuliqiniso
okuyiqiniso yikuthi ukuthi umgaba angafuzeziaseliqiniso nxa kuyikuthi umkakhe wayemsebenzi okuquluza inotho umkakhe wananzela ukuthi yena ngokwakhe kuba nzima ukuthi ayethole inotho leyani ayilethe emulini wasesebenzisa umkakhe khona kwanti umkakhe wayenanzeleli lavuma ukusebenzisa imali yesteithi engashiyo yakhe yakhoaobazozelwana uquluza inotho khonokho ngoba ukuquluza inotho akutho ukuthi uyazenzela into zakho wena imali ungumuntu obusayo wenzela umkakho wenzela abantu abakho uthempropathy yaba nawo wakho uyahuquluza inotho so iqiniso yikuthi ube ngumuntu laba kathanza ukuthi vele imizwa le liyisimo bani abantu babedibe uhlambe ngayo kuleyana imali beyithatha ngenxa abantu abadibekayo abantu bazintandane abangafundiyo abancedisa ukubafundisa avula ama-scholarship abantwana bafunde beza bethengisa ukuhlakanipha zizibhedlela zilamithi yena usufele singaboyekakwelathwa khonale yonke into imi ndawoni so-ke laphana kuyatshengisa ukuthi ube ngukuquluzwe enoto ubezicabangela yena la ndaba lokuthi abanye abantu elizweni babuthatheke njani so loo ngathi umgabe sebengakhuluma iqiniso umgabe ongukuquluzwe enoto
ngokubona kwakho kwenziweni ubona ngani indlu yona le ifakwe ebizweni lakhe kumbe ithathwe iyenzwe okunye okungaphathisa uzulu ukubona njani
aluba bekuthiwa ngamanye amazwe angayisiyo lizwe lezimbabwe kumbe amanye amazwe la angathi ahlonipha amalungelo abantu ahlonipha imali zabantu ahlonipha le noto etholwe ukuthi inathiethole inoto ngendlela engayisiyo athathelwe ngobaimali ezisabelwa labana ezokufanele ukuthi ngayo njani iyathathwa emthathweni kwayo ithengiswe kumbe isetshenzise ezinye izinto ezingancedisa isizwe athi sithethwe into leyodwa